Impumelelo yokhetho lo lokhutshwe namhla yedulwe ngumnumzana Thulani Moyo obemele usikomiti wesigaba seGwanda.
Silebizo okuthiwa nguStanford Dlala thole 12 votes. Sizokuba lebizo okuthiwa ngumphathiswa Ncube thole 19 votes. Accordingly, umphathiswa Ncube nguye oba ngucouncil chairperson kwaGwanda Rural District Council.
Ncube uthi bazasebenza ndawone bengamakhansila ukuze bathuthukise impilo yabahlali bemaphandleni.
Siyasilela kwezinye izinto engiyabe ngizibona ukuthi khona isikakhulu ku-development, yikho lapha engikhangelele kakhulu. Ma sithuthukisa izindawo zethu, imigwaqo, indawo amagetsi, i-network, sisasalele nje emuva. So ngincedisana le-admin leGwanda nje yonke, ngibona ngathi into le izasihambela kahle.
Ixoxe njalo lo mnumzana Stanford Nkala, ukhansila ka-Ward 1 eGwanda North, obengithisana lo Ncube.
Izikhathi eziningi nxa kusenziwa ukhetho lwama-chairpersons, ibandla eliyabe lile nani labantu abaningi yile lithola ubu-chairperson, akwandanga ukuthi bakhangele i-capacity yomuntu lomuntu. Okunye sokwasiphambanisa futhi ukuthi bekule quota system yabomama, i-women's quota, ibandla lethu lehlulekile ukuthi lihambise amabizo alabo bantu okutho ukuthi abe-ZANU-PF bangene be-unopposed bongisebenzi.
Ukhansila ka-Ward 10 umnumzana Mandla Nkosi Moyo ukhethwe ukuba ngumsekeli kaNcube. Osakhulayo ukhansila Linda Moyo oleminyaka ekuzalwe ngamathumi amabili lambili 22 okhethwe phansi kwe-women's quota uthi kuyabajabulisa njengabatsha ukuthi labo sebephethe intambo zombuso.
Isikhathi esiningi ngiyathola ukuthi omama abenelisi ukuthola izikhundla ku-politics ngenxa yokuthi obaba abaningi babe bele ama-resources kakhulu kulathi. So ithuba leli lithuba elihle kakhulu kithi. Siyabonga kakhulu ukuthi lathi njengabomama lisifakile.
IGwanda Rural District Council ilamakhansili angamathumi amathathu lane 31 njalo abangamathumi amabili lane 24 ngabavotelwayo kude abayisikhombisa bangene nge-women's quota. Kusenjalo umeli wedale lephalamende eGwanda North umnumzana Desire Nkala webandla le-CCC labanye abathathu akade besethezwa umlando wokudabula amagwaliba kamongameli Emmerson Mnangagwa ukukhankasela ukhetho mhlazinhlanu kunyangedluleyo batholakale bengelacala namuhla. Umantshi uCharity Maphosa esethula isinqumo sakhe uthe akula bufakazi obukhomba ukuthi abane laba badala leli cala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.